Bengifuna umnikho senhlizweni yami, kanti yena ufuna ukusebhange lami. Bengifuna umnikho senhlizweni yami, kanti yena ufuna ukusebhange lami. Wathola ukuthi ibhange linalutho, ngasala nenhliziyo yami egcwele uthando. Wathola ukuthi ibhange linalutho, ngasala nenhliziyo yami egcwele uthando. Bengifuna umnikho okusenhlizweni yami, kanti yena ufuna okusebhange lami.
Yeah.